umongameli Mnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana John Chimbandi emathuneni eNational Heroes Acre eHarare namhla. Umnangagwa ugcizelele isithembiso sakhe asehlala esenza ezokuqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo olungela ukuqilibezela. UChimbandi wasebenza kuhulumende okwesikhathi eside emela eleZimbabwe emazweni achiyeneyo. Ubhubhe ngeviki edluleyo njalo umngcwabo wakhe ubulabantu abalutshwana kakhulu nxa kuqathaniswa labantu ababevame ukuzaphelekezela amaqhawe esizwe eHeroes Acre ngesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe. Usizi obelulapha belufakazwa la ingoma ebezihlatshelwa ngamakhwaya ehlukeneyo agoqela eyamapholisa. Emazwini akhe uMnangagwa uthe yinto ebalulekileyo ukuthi abazahlola ukhetho mhlaka 30 ngoNtulikazi bevela kwamanye amazwe babe lolwazi olujulileyo ngemithetho elawula ukhetho ukuze bawuhambise kuhle umsebenzi wabo.
Ngivumelane ngibakhuthaze labo abazakuza ukuzobona ukhetho lwethu luqhutshwa ukuba bayizwisise imithetho yethu elawula ngezokhetho ukuze bethembeke lapho behlolisisa izikhalazo eziyabe zithe zavela.
Uthethe leli thuba ukukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuba baqhube imikhankaso yabo ngokuthula kungekho udlakela. Amazwi kaMnangagwa agcizelelwe yisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joram Gumbo. Ugumbo uxwayise njalo abamabandla ezombusazwe ukuthi akhankase ngokuthula.
Kungaze kwaba lokuthi siyahluphana siyalwa phakathi kwethu ngoba ilizwe ngelethu zonke.
UChimbandi ubhubhele esibhedlela seArundel Clinic eHarare mhlaka 2 ngemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.